Yinxa sikhangela i-traffic yama-tourists ikakhulu abavela kwamanye amazwe. Ye, hayi bakhona sibili kukhanya kule, because traditionally kule period of the year okuba busy khona. And this is the period. But I see bona bana esibakhangeleleyo alibana ilizwe lirana li-operator kuhle. Ngabe sikhuluma amahotela lama-lodge wonke egcwele pam-pam.
Manje bona labo abazayo bevela kwamanye amazwe abafiki bethwala nzima ngendubo zona lezo ezokusilela kwemali lokunye okunjalo.
Abantu sebezicabangela ukuthi amanye ama-companies seze avuma ukuthatha i-US yona ngwayo. And sokule bureau de change evuliweyo eVictoria Falls. Ungaya khona ngale uvama ukuthola ama-tourists belayinile bezama ukuthi betshintshe imali bekwanise ukuthenga ema-shop. But in all honest, abantu abavela kwamanye amazwe bathwele nzima in terms of ukuthola imali yokuthi besebenzise nxa beselizweni lethu.
Sizwa kuthiwa abanye sebeze bekhethe ukuyahlala eZambia bengena nje eZimbabwe ukuzobukela nje impophoma zamanzi ayifolozi. Kuliqiniso yini lo?
Kuliqiniso sibile elipheleleyo nxa ukhangela ama-numbers abantu ababebuya ukuzobukela impophoma zamanzi. Labantu kumbe i-occupants esilayo emahoteleni ethu ngangapha kwele Zimbabwe. Kulo mahluko kule difference enkulu kakhulu okutshengisela ukuthi iningi labo liyacrossa nje befuna ukuzolibazisa ngapha on the Zimbabwean side. Bangaqeda khonoko sebecapha besiya spenda enye imali eningi kwangale Zambia. Yikho lapha abalala khona, yikho lapha abaspenda khona imali eningi. So into le kumele ilungisiswe, but ngendlela esikhangele ngayo i-government esilayo kwakatesi ayila ngitsho i-clue kumbe i-idea yokuthi into lezi zilungiswa njani.
Nxa sikhangele abantu beZimbabwe abahlala eZimbabwe bakhona yini ababuya bezobukela impophoma zamanzi njengalokhu kade kwenzakala kweminye iminyaka?
AmaZimbabweans ama-numbers abantu abale capacity yokuthi bevakatshele ezinye indawo zeZimbabwe kuzoziliba azisa kumbuzo uzobona ama-falls siyehle kakhulu ngenxa yokuthi one i-price kumbe intengo yokungena egedini usiyabona ama-falls siqhele kakhulu sikhuluma nge-$30 per individual and imali naleyo it's a significant portion of iholo lesisebenzi sikakhulumeni. So that means people have got no disposable income anymore. Yikho ama-numbers ayehlile and ayehle kakhulu.